Loko kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni lelo okudinga indlela yokuvuselela amafekithali amaningi avalwayo lokusungula amatsha. Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. Usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mina ngizakhuluma nge-digitalization e-commerce ukuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe but emazweni la angaphesheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dawson Mengisi ucele ukuba kube lamathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
Nga ukangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yabe 1960, 1940, 1930. So imitshina leyana can't compete. Kayikwanisi ukuthi ilingane le mitshina esebenzisa eIndia. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe eyenzi i-one product, eIndia bayenzi 60, eChina 50, eSouth Africa kumbe 20. So akulingani. Imarket eZimbabwe ikhona. Abantu angakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market. Ama-imports kathesi maningi.
Umqondisi wamabhizimusi amancane i-SMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bhebhe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Bhengelela okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulayo sebesafe kakhulu. Abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelela ukuthi izinto ziphutshe. Uminista njengoba esithembisile imali ibe khona ama-SMEs athole umsebenzi, ngoba ama-SMEs ala msebenzi. Lokutshelwa lokho sokwenzakele lokhu kubulawa yantsho ukubonela abantu abaningi they were affected, and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukati angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. uSithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. uSithembiso Nyoni angaqamuka uColdate will not hold the seat. But together as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana lesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.